Nanko kokugcina ke baba Dube ukuthi hayi lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe eHarvest House ngabantu abangafuni ukulandela iconstitution yikho nje bephakamisa lowo moya kodwa abantu beZimbabwe abakwaziwe kubana iHarvest House leyi esithiwa yiMorgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla seMDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba uTsvangirai esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba ukomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababe phethe inhlelo zabo Copac enxasibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo deputy prime minister kanjalo kanjalo so yiso isigodlo sethu akulanto entsha akulanto okumele isimangalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamele ngumlando ukubana badinge i-office kunqabe lokuthi i-office kumbe benze lokho abafuna ukwenza kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance umbuthano wamabandla ngu-7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lowo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngaphi phambili ngayo i-MDC Alliance.
Ye baba Ndlovu nathi udaba khonapho ukuthi bafuna ukutshintsha imithetho njalo bafuna ukubumba i-GNU abantu bathinga ngakhona
ngokuthanda ukudla sebedle i-poison ukusebenzelana nezane u-P F kufana lomuntu osedle i-poison kufana lomuntu osegade impisi ongekayehle angayehla izamuhla yikho sebekwenzile ke-witness Dube labomonzura labomakhuphe ke labomdzuri ke yikuthi sebesebenzelana nezane u-P F abangakwenza yikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube nje ngomlilo wamathepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane kodwa-ke sebezehlukanise labantwana bezimbabwe ngoba abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho abantwana bezimbabwe izanup f abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo impilo ezimbabwe kamnandi nxa izanup f sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo-ke sebesebenza la izanup f sebesidla mgani munye sebembatha bonke yikho sithi thina hhayi kabakwenze sizahlangana phambili sithi thina-ke hamba Juba baza kuthutha phambili
Dube
leyokuthi-ke sihambe la masotsha ebusuku baba Dube hhayi kusangalezimithiyo into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuthi ngesihle abakade bekhona emini sebetshayisa-ke kushifti yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo-ke ababachazeleyo ukubana hhayi sithunyiwe ibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini lokho kuyatshengisela-ke ukubana iningi liya livuleka amehlo abafana abasebenze e-Harvest House abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabe vuleka amehlo bekubona ukuthi hhatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo ngakho-ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hhayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court outshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhuphe kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora kathesi osanguchalimani ngubaba ukomichi amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID bebezenzela umsebenzi wabo njengesukwini yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalowo owayezithi wayengumnobhala jikelele uwende bekumele aye e-police station nxa obelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenze iripoti wonke umuntu i-charge office uyayazi
ye Ndlovu kodwa ndingeke lakhulumisana umlota yini akulungiseki phambilini kona
hayi akusalungiseki umuntu osembathele ezane u-P F usengcolile nje ezane u-P F ukukhulumisana umlota akuveleka kusabambeki abafowethu sebeyizane u-P F babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayiphumbe i-Harvest House basebenza lezane nxa yena uwitness esekhuluma ngabojonathan ekhuluma ngabomgabe umgabe wafa esexothiwe kwizane u-P F ujonathan moyo waxhotshwa kwizane u-P F yikho nje wabaleka waphuma elizweni so kulo mehluko ke into akhuluma ngayo-ke abe sekukhuluma ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani kakusikho kwabo lokho angeke basifikele itimu yethu thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani yikho sizaqhubeka siyisetha sizaqhubeka itimu yethu nqoba isiya phambili bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakathi yini behamba lamasoja lamapholisa besiyangena e-harvest house ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe 10 PM ebusuku belamasoja lamapholisa lamathenkazi ukuthi bayingena-ke e-harvest house okwenziwa ngumnankagwala ehamba lamasoja lamathenkazi lamapholisa ukuthi ayingena e-state house same thing yenzakalayo izano PF inacost efibonisa senzakala sithi thina hayi selingcolile bafoti boDube kukhumisana umlota angikuboni kubambeka ngoba hayi selingcolile
ye Dube ukhumisana umlota ngabafishane kwalapha kubona njani
ekukhumisana nomlota lapha babaDube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthetho ndaba omkhulu owe Supreme Court esaba ngumkhombandlela ukuthi iconstitution yethu bekumele silandele njani ngeke phela sihlangane sikhumisa nomlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana iconstitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hathi xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku maZimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlo ngandlebe abangalaleli umgomo siseko ombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhombandlela lo we Supreme Court lo we High Court lama judgments wonke nje akhona ungumkhombandlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa siye ekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele kubana ZANU PF sifuna ubuse ngalindlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngalindlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla
bozokugcina ndlovu kona
sithi thina hamba juba baza kucutha phambili sebenzani ke lezane njengoba livele li-reserve site ezane PF abantu babazaphawula abantu babazatshengisa indlela ukuthi ipolitics zezimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazithi ipolitics bayayazi bayakwazi abakufuna
ezakuthanda ukuthi abalaleli bakunanzelele ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezane PF basebenza le G40 kathesi bathethe uMahere umuntu obekuzanu nje ngaphansi kweminyaka emibili umntwana wezanu nguye osebakhulumela kathesi izisekelo zabo zonke lokwenza kwabo konke kuyatshengisela nje ukubana ngabantu asebezisebenzela le zanu sebengabantu bodlame sebengabantu abangasalaleli ama-constitutions e-party sebengabantu abangasalaleli ukunquma kwama-courts i-Supreme Court kuyiyo inkundla enkulu kakhulu eZimbabwe kabasayilandeli i-High Court kabayilandeli zonke nje izinqumo ezenziwa ngokusemthethweni abasakulandeli yibo obuzanu ke lokho esibaziyo ubudlova asebebenza kusukela ngesikhathi ubaba uTsvangirai esishiya eBuyera kufuna ukutshiselwa bukhokhele endlini lani nje yonke esenzakala i-corruption esiyibonayo kukhokhela uChamisa ku-MTC yibo obuzanu lobo abantu ababaziyo abangabufuniyo yonke indawo ngakho-ke ukuthi bona babe besithi bazakhwela phezu kwentaba emsakazweni baya besithi sisebenza lezanu sisebenza wezanu khona izona zonke inkomba zitshengisela kubana bona nje sebengelunye uluhlu lwezanu.